wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 23 ngoNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izolukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ezanupf angamakhulu amathathu abikwa exexebuke aya kubandla le-MDCT.
Into le yenzakala kakhulu ngenxa yokuthi unew vice president ufuna ukuthi abantu babekwazi ukuthi maybe yena ngolamandla aseleki ngapha. So abafana bayahlukuluzwa bebotshwa.
Kambe ukungangeni kukhetho lwama-by-elections okwenziwa libandla le-MDCT kuzaphathisani? Abasekeli beqembu le-Highlanders kwele South Africa babumba inhlanganiso yokuphathisa leli qembu.
Injongo yayo ukuthi sihlanganise abantu abangama-business people nabo bonke nje ama-supporters e-Highlanders sibona ukuthi sincediswa kanjani iqembu lethu elingathi selisiye ehlathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasekeli bebandla leZANU-PF abegogwe abangamakhulu amathathu babikwa bexexebuke kuleli bandla baya kwele MDCT. Laba bantu abagoqela umnumzana Innocent Jodo owayedume ngodlakela babikwa beze emhlanganeni weMDCT owenzelwe edolobheni leKwekwe izolo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT kuhlangothi lwabatsha umnumzana Brian Dube utshele iStudio 7 ukuthi intsha yebandla lakhe ithwele nzima esigabeni seKwekwe lapho okudabuka khona umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Ngapha e-Midland abantu bayabotshwa bephonga uhlukuluzo behanjiswa emadala especially iKwekwe and Gweru. Into le yenzakala kakhulu ngenxa yokuthi unew vice president ufuna ukuthi abantu babekwazi ukuthi maybe yena ngolamandla aseleki ngapha. So abafana bayahlukuluzwa bebotshwa ngesibili sahamba ekhothi labantu abathathu but they acquitted in court. Izolo sahamba labanye four and eventually ama-prosecutor bayale ukungena ekhothi lendaba leyo kodwa ilokhu zena amapolisa vele babe sithi indaba kayingena and ngabigweru babotsha babotha abafana basibe abephunga ubahlukuluza kodwa basabahambisa ne-police station kenjalo. So thina sithi into engenzakalayo leyo ayikho right and iyasitshengisa ukuthi vele iZANU-PF still continuing babelukuhlukuluza abantu.
Bayabasukela yini abasakhulayo laba bebabophe kumbe kuyabe kukhona okwenzakeleyo?
Kuyabe kungela ukuthi umuntu yabenzeni into engekho emthethweni. Abakwenzayo ukuthi vele baphongutshaya abantu la ngakutshela ngeKwekwe. IKwekwe kule by-election embizo. So bona abantu yi-minority khonapha eKwekwe. So abakwenzayo ukuthi baphonga ukuthi bangabakwazi ukuthi lo muntu ngo-MDCT. Sekeukuthi noma ukuthi sikuzu uhlabela ubuthethisa uzibani sethi kuvalela.
Lo-ke ngumnumzana Brian Dube, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseKwekwe. Ukungangeni kukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edale lePhalamende okwenziwe libandla le-MDCT sekuchiye abasekeli baleli bandla betshiyene imbono. Abanye ngabathi ngabe leli bandla langena ngoba izigaba ezilokhetho zazingeze bandla leli kungakaxotshwa amalunga abumba ibandla le-renewal team. ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF umnumzana Impehlabayo Malinga endawonye lo councilor wedolobho le Harare umnumzana Peter Moyo oyisiphathamandla sebandla le MDCT onguye osungula lingxoxo. Mnumzana Malinga.
Yenzwile. Baba Moyo, lokhu okusukukhuluma kwe internal politics zezane PF izinto vele la ongazisisiyo ukukhuluma ngento zobale ma newspaperini and akula ndawo noma yichurch noma esontweni noma la yini boyo kathesi izihlobo zakho obhuti bakwazala labo bakukona abanye ongakhulumelanisani labo yinto vele ukudala kwabantu kunjalo and so lokhu nxa abanye abantu sebengasayenzi ngakuhle lama police zezane PF vele into eba natural into yadalwa uNkulunkulu siyabafaka eceleni siyenze okwethu kuyaphambili lani ku MDCT esikubala ema newspaperini siyabe sikwazi iqiniso and asikungeni thina okwenu likwenzayo lati siyabe sicela ukuthi lani lingazami ku-understand kumbe uexplain ebantwini ngoba likuzwisisi izane PF yiparty eyadalwa uNkulunkulu yiparty elama policies abambekayo lina lebe cabanga ukuthi umgabo kaphuma umgabo kaphuma ephume siya ngapi umdala yena eqeda ukuvotelwa ngabantu umdala ekhokhela elizwe lethu njela simlandela sibaningi into elifuze bewazi ukuthi wena omthandayo asomuntu ukuthi wena omthandayo sikuthi ungathanda elizwe lonke lathe simthandayo siyabe singa expectisa thanda elizwe lonke ngoba bakhona abatshona bephikisa lo nkulunkulu enjalo waphikiswa ngusathan usathan wazama ukuvusa eyakhe ifaction ezulwini wehlula wahamba kathesi usegehena ulindele abantu abanjengani abasebenza lezi nkotshane lezi tabane lezi bathi lama-human rights umuntu esenza into engahambelani lo nkulunkulu so into le nje semdala azoke sivele siyilandele thina singabe ZANU-P F iZANU-P F yiphathi ebusayo ibusa up to 2018 Ngo-2018 njalo sizathola amanye ama-votes. Mhlaka 10 June iZANU-P F yayithatha ama-seats wonke lawa elasipha wona and siyambonga ukhomisara wethu, vice commissar wethu ongobaba uTswangirai uyasikhampenela ubetshela abantu bakhe ukuthi bonke befake ama-spoiled papers. So iZANU-P F siyathaba kakhulu ukuthi ubaba uTswangirai uyasincedisa angaphinde senza njalo nxa sizamkhopta simfake ku-central committee yeZANU-P F.
Hayi, isikhathiso esingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Moyo usipha imbono yakho.
Ye, hayi, uyakhuluma umnumzana. Hayi, akula mntu ongazozazitakisa. Xa zizindaba ezenetshana abantu bezanu-P F ngabahle bazithulele. Yiko kule botshani zonke lapha elizweni la wazikhulumele unasingene uthemba mlisa ekhuluma ukuthi uzizani yiko abakhulu bakhulu lelizweni kelapha ebotshani iZANU-P F yedlele le botshani abanye babathatha ku-ZBC ngale zathona vele lamabhrugu asesemadolweni kuyaziwa kuserekhodini bazama ukuthi khona ibotshani zingebz yibo gcelinye ibotshani kuZANU-P F kona ngakhe so abaningi bangikhona ngana labafazi ezindlini kwaphana abantu abadala esiyakusiliswa akunamanyana esayezilwa iZANU-P F ngabahle zithulele isikhathi sabo sesiqalile thina sisafuna ukusetshenziswa njengabantu abangafundanga.
Hayi, ngilusizi bengithe khona ngokugcina umbuzo wami. Hayi, siyaqhubekela phambili. Ngibona ungani umnumzana Malinga lapha la usefuna nje la ukuphendula.
Yeah, mina mphendula ngisithi newethu uthe usifonela ukuthi sikhulume ngama-election lawa khona, so ngizathatha isikhathi lesi ukuthi hayi ngingalwi lo mnewethu we-MDCT kodwa ngicele abantu ama-electoral voters abantu bonke abarejistayo ukuthi thina kuZANU-PF siyacela amavoteni lonke lisukume ngobuningi mhlaka 10 June abantu beZANU-PF bengene ehofisini. Yikho kuphela engikucelayo. Ngiyabonga kumnewethu we-MDCT, ngiyabonga kulawe osifakileyo kuhlelo loluthi abantu besilalela. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Ngulo-ke ngumnumzana Impihlabayo Malinga, ilunga ledale le-Central Committee yebandla leZANU-PF, ubexoxa endawonye lo-kansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo oyisiphathamandla sebandla le-MDCT. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Kwezemidlalo, abasekeli beqembu le-Highlanders abahlala kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso yabasekeli beqembu ezaphathisa ngemali lokunye okunjalo. Sixoxelo Abel Khumalo, omunye wabasunguleli inhlanganiso, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya, inhlanganiso esiyenzile leyi ngeyama-supporters e-Highlanders aku-diaspora especially ase-South Africa. Qale lapha eSouth Africa sisazoya nakwamanye amazwe abo Botswana.
Injongo yayo ngeyani?
Injongo yayo ngeyokuthi sihlanganise abantu abangama-business people nabo bonke nje ama-supporters e-Highlanders sifuna ukuthi sincedisa kanjani iqembu lethu elingathi selisiye ehlathini ngoba alinamali, alinama-players a-right. So ukuze babe nama-players a-right kufanele sibaxhase entweni ezinjengemali. So sikhuluma nama-business people abakithi ukuthi bangasisiza bancedise iqembu lethu leli. Sazovula le shopu lapho eGoli ezobe ithengisa zonke nje into ze-Highlanders. So ukuvula leli qembu kuzophathisa iklabhu, hhayi thina iklabhu kakhulu.
Ya, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana umnumzana Jinga Dube uza khona ngapho eSouth Africa ukuthi athengele iqembu le-Highlanders ibhasi.
Unjinga akathengi ibhasi, uzobhadala imali ejuti yiyadizishoda. Sihleli phansi nje ngama-supporters lapha eSouth Africa sathola ukuthi imali efuneka ifika 100,000 rand. So yena ngokuyithanda kwakhe iqembu wasesithi uzosiza ayikhiphe leyo mali iye-clear lapha ne-board.
Lo-ke ngu-Abel Khumalo, umsekeli weqembu le-Highlanders obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana, lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Senator Sthembile Mlotshwa weMatopo obele dili elikhulu lamuhla khona le eMatopo ethakazelela iminyaka engu-50 njalo esethula idlalade lakhe elithi umntanami lo. Ye usengumculi uMamlotshwa.
Ingoma kakhulu kakhulu ngeze izixwayiso zonke zezithupha engikhiphileyo ziyisixwayiso ezinye ziyancoma ngezokuncoma.
Isixwayiso lapho lixwayisa ngani?
Ingoma yokuqala ithi umntanami lo. Umntanami lo ngayibhala ngibona umntanami ukuzimisela kwakhe njengoba ngilo mntwana oyedwa oyinkazana ngizibone sezimisela ukuyakwenda ngase ngiyibhale ukuthi umntanami lo ngikhangela ukuthi ngimisela kwakhe, ngikhuluma ngokukhula kwakhe, ngikhuluma ngokufuna ukuthi ngifise ukuthi aphatheke njani nxa umuntu emthethe, ngoba eligugu lami. Kodwa-ke wonke umama oyizwayo angayithatha ngayisebenzise emntwaneni wakhe. Then enye ithi iqalani likhule, iqwayise abantwana. Nxa ngikhangele yami indlela ukuthi angisazizwanga ithuba lokuthi ngifunde ngifike lapho engifuna khona, ngenxa yokuthi ngababa bomntwana ngiqede iform 4. Angisazizanga ukuthi ngizize ukuthi ngifunde ngesikhathi. Sesengihamba ngifunda, ngambidana, nihlanganisa lo mende ngifunde. Kunzima kwanisande ukuthi uqale uzinikele, ufunde uqede. Ukhulu uqede, uze ukwanye, uzibe lento nazo ukwanye zakho, ukuthi ukhona ukuqalisa ke. Yizo izixwayiso ezikhona khona apha elofizweni. Eyinye ngeHighlander. iHighlander, isimangaliso.
Ithi mngabani, yadalwa mbani.
Ngibe bathiko bobani leqembu elingalamnikazi elinye lomuntu wonke. Leo nyazi ukuthi ayile ndaba zayithanda ukumangalisa. Kuthi mangalisa ngoba vele abazanga babekwazi ukuthi ingoma le isetha leyo mntanami yasakhiyele emtadeni womntanami, ngayihlabele emtadeni womntanami. Kwayethuka sile abakoba abazali ukuthi hawu, kathi umama azali akahlabelele umkhwenyana. Ye, so ngathula khonapho nje babayihlabele nje ngakulo mdlalo bathi hhayi, ise ngoma yethu ilengokhonaosawundi njengxeyingoma eyodwa.
Ngenxa yokuthi ngamfunanga ukubatshela ukuthi ngibizi ngiyayipheka mbe ingoma le kanise ngojanuwari kulokhu engiyipheka ngithekele ukuthi bayiphume ngoba sengile sisine ngithi siye ngisaka-12 March. Ngazitshela-ke ukuthi hayi no, ukuba surprise ukuthi ayithi siyama ibi mahara ibuya lokunye elingakwaziyo elingacanga ukuthi ngiyozepolitiki kuphela. Ngiyakhangela ngiyahlawulisa isinto konke nje ebantwini.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Senator Sithembile Mlotshwa yena osengumculi. Sizaqhubeka njalo ngalolu daba kusasa. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwabo mama ezindaba zabesifazane. Lapho ke uSithembile Mlotshwa ubecula lo Jays Marabini. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elichukela. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kungevikezayo. Lilala.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.